Endabeni zethu lamhlanje lilo Kips Dube. Umnumzana Emerson Mnangagwa uthi kasoze aphenduke eZimbabwe nxa engathenjiswanga ukuthi kasoze abulawe. Itele leParliamente seliqalisile ukuzama ukususa uMongameli Robert Mugabe esikhundleni. UMongameli Jacob Zuma ukhangelelwe ukuya kweZimbabwe ngesikhathi uMongameli Ian Khama esithi uMugabe kumele aphume esikhundleni sikaMongameli. Abantu bathi gwaqa e-Africa Unity Square eHarare lapho batshengisela khona besekela okwenziwa lidale leParliamente elifuna ukususa uMugabe esikhundleni. Ulive Doc lamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe lapho idale leParliamente eselizama ukususa uMongameli Robert Mugabe esikhundleni. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yobulenjini yokuzidlilibazisa kukazi letu ele VOA Ndebele. Linga kutuwa ile zindaba lezinye ku Studio 7 wapa 7 tambama kumakakasi ati 909 AM 4930 6065 15460 lagu 13860 kilo shortwave. Linga kutuwa ukutisi ku WhatsApp lagu Facebook ku VOA Ndebele.